So we see card descend about VOA in the belly.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-2 zibandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba lo esusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe.
Ngabe ukhamanti bezimbabwe bayasa kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalikhulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern e-power. Manje nendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiselwa ngamadoda wakumele lisuke esigabeni esithile kumele libe based eHarare.
Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwemali yama-passport lincitshwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Izalandelwa na inkuthazo yomanyano World Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka uqala abanye bezivuza ukuba umnyaka esusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe. Umbuzo lo uza ngoba kulesipunepune kubandla le-CCC lona elikade lithenjwe ngabanengi. Lanxa leli bandla likhonone ngempumela yokhetho olwenziwe enyakenye, aliyanga emthethwandaba ukuyakhalaza ngokuqilibezelwa. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba balobufakazi bamaphepha aziwa ngokuthi ngama-V11, kodwa ngokungayi emthethwandaba kwavela ukuthi amaphepha la ayengenelanga. Kuthe ngokuya kwesikhathi kwavela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla waxotsha amalunga aleli bandla edale lephalamende ele-senate lamakhansila athi bakhethwa ngudlu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu.
Umnyaka lodlulelo kwezombusazwe kakhulu akukho nje okuningi okuthintshileyo. Okuningi esikubonileyo ukuthi uduko lokuyakhulelwa lizwe lethu njengeZimbabwe luyaphambili. Ngoba labantu ede bekukhale ukuthi mhlawumbe uhulumente ngoba uhulumente omutsha kwehlule. Akukho nje into etshengisa ukuthi vele kule nto ezolunga laphana. Ngumnyaka omubi nje ofana neminyaka esuka kuyo yonke. Kuwo esikhathi esingoba lezulu kalikho kutho ukuthi futhi lowo mnyaka esizongena uzoba nzima ubangelwa ukuthi izulu asaye sibe nalo. Ma sibheke okwenzakale last year futhi abantu basazohlupheka.
Manje nxa sikhangela wona amabandla ezombusazwe ungathini ngawo ikakhulu la aphikisana?
Amabandla ezombusazwe ngicabanga ukuthi abaqhubekisela umsebenzi kumele bawenze ikakhulu laba abaphikisayo. Ngoba into esuka imanise ukuthi balwisana le ZANU-PF. Same time ibona bayehle ukuthi babambane. I-ZANU-PF ihlangene and yibo abayinika amandla. Bayehluleka nje ukuthi babambane babe iphathi nje eyodwa ongathiwa bezi-coalition. Ngoba uma sikhangela ibandla eliphikisayo njenge-CCC yilo ibandla elikhulu. Kodwa-ke kusuke kubonakala ngathi alilamkhokheli sibili ongamelana le ZANU-PF. Ngoba lo mkhokheli okhona ungathi yes uthandwa ngabantu. Kodwa-ke isibindi leqiniso sithethe ukuthi abonakala ukuthi umele ahambisane ne-ZANU-PF akanaselo sisibindi. Kubangelwa futhi ukuthi ibandla lakalikhokhela alilabanye abantu ababonakalayo, nguye kuphela obonakala njengo-president weparty. Kula bantu abayi-3 abakhethwe nguye futhi uGift Siziba loMahere loPromise Mkhwana barana ibandla beyi-3. So lokhana kunika iZANU-PF amandla abanye ama-veterans epolitics abanjengabonxubela othenta ibiti labowente labanye abanjalo abaselanto abangayikhuluma ngebandla la. Ibandla laselithethwe lafakwa esikhwameni ngumuntu oyi-1. So lokho kana kunika izani pefa amandla amakhulu ngoba bayabona ukuthi yona ilandele liphisayo ngwalo vele lidivideni kakhulu phakathi awulanto engaphuma engayenzi izani pefa yethu.
Manje nxa sesikhangela wona lo umnyaka esesiwusungulile, ubona ungani kungaba lobubelo na ukuthi sibone kusiba lenkokheli kumbe ibandla elitsha elingasungulwa?
Ibandla lingaba khona, kungenzeka libandla libe khona, kodwa ngoba ipolitics yaseZimbabwe yona imingengonya olulodwa kakhulu, kuba yikuthi ibandla lelo libunjwe ngubani osuka kusiphi isigaba selizwe. Ngaliba kuthi abantu beZimbabwe bayafika kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalukhulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern power. Manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhelisekelwa ngamajority abantu kumele lisuke esigabeni esithile, kumele libe based eHarare, yiyo iproblem esinayo. As long as amabandla ezomba ngazo wonke esuka eHarare, kuzaba nenkinga enkulu kakhulu. So ukuthi akukho lapho kuyiwa khona, kuzohlala kunjeanga njenga nokuthi kukhona. And i-CCC le ifana ne-MDC sizoqeda 40 years i-opposition, ngoba ingeqiniso likhona abakafika esimeni sokuthi bathi sebezimisokuthatha umbuso. Ngabantu abalaba ngathi bafuna ukwenza ngathi ukuthi aba-challenge iZANU PF, kodwa ngeqiniso ngeqiniso akuna-challenge abayinika iZANU PF.
Hello ke ngumnumzana Cassius Jayze Simana Mpofu olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwembadalo yama-passport lincitshiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umholi wamapholisa esabelweni seBulawayo Central, uChief Superintendent V. Nkomo, ephendula isicelo sebandla le-MRP uthe abalobanga isicelo sabo ngendlela efunwa ngamapholisa. Abebandlaleli bebefuna ukutshengisela emahofisini kamsitheli koBulawayo besola ukukhwezwa kwembadalo yepassport isuka kumadola eMelika alikhulu lamachumi amabili $120 isiya kukhulu elilamadola alamachumi amahlanu US $150 okukhangelelwe ukukhuphuka kuyona le inyanga. Sixoxe lomunye wabagcina isihlalo obaleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo.
Bonga baba Christande, siyabonga kakhulu. Into ekhona ngeyokuthi ipolisi yeZimbabwe is a partisan police, iarmy yeZimbabwe is a partisan army, izeki yeZimbabwe is a partisan electoral commission, ijustice yeZimbabwe is a partisan justice system. So what I understand within the context of the Constitution, the Constitution is so broad than the concept of imop. Ama police abapho ngokusinikingwadi yokuthi demonstration yenu yamhlaka 2 January I need ama requirements awe mop. Imopa and IPA kumbi posa ka Jonathan as chiana. So those are they are just ama establishment to infringe our constitutional rights. So now we are saying ngavafuna ukuthi I passport ibe $150 simply because bafuna ukuyothengela ama MPs awe ZANU PF ama Land Cruiser. It's unconstitutional. We have got many mechanisms of revenue collection. Passport is a circumstantial document meant to ensure ukuthi umuntu ophumelizwe uyabe elalo, whether ulanda umuntu ogulayo ngaphandle kwelizwe. So ningabona sebesithi yiyo imali yepassport yezasebenza to modernize ama-borders. Ezumthula Ncube ekufakile ngesikhathi when there was i-question and answer session e-parliament, uthi yena he wants to use that money to introduce automated passport readers in the border. Does it make any sense? In the corner, ngiyokuthi akula mthetho obavumelayo ukuthi bayenze khonoko. Yisigumaguma. That's what we want to stop. Ukuthi omsitheni lapha eKobulawayo mhlaka 2 abavuli. Thina izimthokazi zeRepublic Party siyavuka sikhona pa. We know they are trigger happy, they are triggers crazy, but that is not going to stop us.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba ukhanya yonke imhlangano eliqoqayo bayayivimba amapholisa?
Into ekhona esibili babathi Chris Gandhi, if all the state institutions are no longer responsible to run the affairs of the state in NDLA-EU. As citizens, we have got the responsibility authority to take the powers of the state into our hands. So we are saying, the state through the police, through the justice system, the president of Zimbabwe is only a temporary holder. Where office does not is not the state. The state must defend the constitution against all odds. But as Kubona was MPF, the government here in Zimbabwe, as Vizuti government, there is a conflation of state and part activities. His enemy is as one reason. Sibaboni Ramantube Zanu, a demonstrator, a embassy, a Palestine. The Kokewang Babum Chris Mtwang. Yet one MPS Palestine is not good. That we condemn him to Ghana with all the contempt it deserves. But it is not a matter of Izana if who not to demonstrate against the Wonka Wanda in the Indabe Gupra Hun, Abajang Nanga Gualo Sidney Sekaramai, Kabatoni Siswe, who International Criminal Court of Justice, our full host is demonstrate, even we have Palag with their studies. So we are saying, no, we have got the authority. Wananga Utiba Tempu Utiba Zasulal, Intesiko Natnai. We are going to lead from the front as the leaders of Mtwara's Republic Party National Interim Committee.
Lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo becelele bandla le-MRP ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Zalandelwa na inkuthazo inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yezindlela zokuvikela umkhuhlane wekholera. Inhlanganiso yeWHO ngeviki edluleyo ikhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi athathe amanyathelo okuzivikela kukholera ngokuthatha amanyathelo ambalwa afana lokuchiyana lemikhuba efana lokuqhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Kumbiko ethulwe enkundleni yokuxhumana eX linhlanganiso ithe abantu kumele bageze izandla ngesepha ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlane lo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke elizweni kunyanga ezedlule ezimbalwa usubulele abantu abangamakhulu amabili lamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,533. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo ye WHO ukuze bazivikele.
Ambona mina inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe makhangela moso even edobheni lakobulawayo ubona ukuthi lathi njengomanimanje asithethe ndilinyathele ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba umbuthano abantu bejabula bebaningi sibona ukuthi abantu bayathola amanje saphuma le-resolution yokuthi inezimatshe sesifake 120-hour watershed but ngesikhathi sekhefu sokhethi sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasidende i-watershed sibona kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka and number linyathele eqakatheke kakhulu eliyenze i-World Health Organization khonapha kokwelezimbabwe.
Kobulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
Kobulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi bengalomchapa into leyingabavakajela. Lenkuthazo isikhona from that uma ngisaza kobulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uZulu ngendaba leyo yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo obekulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izivi?
sibe nemizamo ethile njengoba sikwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sisaphakathi ukuthi sithenge i-6 lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise ukunyani ukubutha izinto ezisibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile, I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izinto sezibuthwa ngesikhathi. Kodwa futhi-ke sibe sesibonga kona siyakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibetha koBulawayo. Into lezo ngazinanzelela njengemakethi koBulawayo lapha kwakunganjani. Kula bantu abafakwa laphana for political reason bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga. Ikubona uBulawayo ungagayela ku-CBD laphana kasakhangeleki. Lathi sile mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwayathola kodwa ajikela khona pha. So sikhathi-ke sizazama ukuthi kathesi-ke njengoba sesilamanye ama-councillors alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane lawo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwazi ukusigoqelela abantu baselaba abanye abakhona pha. Sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa lawo bona labo amanye ama-councillors-ke asijoyinileyo ebandleni elibusayo.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansela ka Ward 9 koBulawayo obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Mbingelele enkundleni ngithi litshona njani basakazi. Hayi basakazi, isimanga esilaso nansi, kubonakala uChabangu efuna ukubaleka lekhanda likaChamisa. Umbuzo okhona yikuthi kanti uChabangu wakhaya kale efuna ukusebenzisa ikhanda likaChamisa engasebenzise lakhe ngoba lawo le party yakhe ebizwa kuthiwa yi-CCC. Kodwa uzwakala ingathi ufuna le kaChamisa ngoba ekaChamisa sesikhuluma iqiniso ama-supporters ilawo amaningi futhi kakhulu. Yikho libona nje uChabangu ezama ukusebenzisa ikhanda likaChamisa ukuthi edle lapho ongasebenzanga khona. Cabanga ukuthi elakho ikhanda likhulu kakhulu, uma engalifaka laphana lingamsebenzela elakho ikhanda kunokuthi ebelokhu elwisana lekhanda likaChamisa elokhu efuna ikhanda likaChamisa. Uyambona impela konke okwenzayo ukuthi uzama ukudidiza. Kodwa-ke hayi, umbuzo yikuthi-ke Chabangu hambe ezidlela imali yabantu owayithathayo, bisela imali yabantu leyo owayidlayo, bisela imali yezano leyo owayidlayo, ngoba lokho kwenzayo ngelinanga lapho kuzadubuka khona kuzokuchiya mpela umangele Chabangu.
Siyabonga maZimbabwe amahle, sithemba lungene kahle eminyakeni omutsha ka-2024. Siyabonga, sithemba ukuthi siyoqhubeka. Inkosi sigcinile njalo, sibonisana sinikezana imibono ngekusasa elitsha leZimbabwe. Siyabonga basakazi bethu Studio 7. Masenga lapho koBulawayo iphumule emadonkeni.
Hawu, mbingelele kakhulu ngentokozo nangenjabulo Studio 7 lina elisikhambela phambili ngokusethulela izindaba. Ngihlale nje phezu kodaba ngaphandle kokudlalisa isikhathi ngithi mina ngithanda ukubingelela bonke abayizihlobo kunye nabangani kundawana zonke zamagumbi amane omhlaba ngokushiyashiyana kwazo, ngisho nabanye abaseHarare, abanye abaseSouth Africa, abanye abaseZimbabwe. Ngibingelela abafowethu, odadewethu kunye labomama. Ngithi hayi, bakithi inkosi, siyayibonga ngokubana sesesafinyelela usuku lwanamhlanje lokubana samukele uncibijane singabaphilileyo. Kungasenani bekhona ke abanye kuyikuba sike sathi ukulahlekelana labo, nabanye abangazange baphatheka kahle ngawo nalowo nyaka esiwugqibayo kumanje. Kodwa bese ngithi ke mina hayi, sibonge khona lokhu ukuthi sasekhona esiphefumulayo. Ngakho ke ngithi hayi, siyabonga maStudio 7 amahle asisethule izindaba. Niqhubeke senza njalo. King Moyeni wakwaNdlovu.
Studio 7, Studio 7 njani? Imbingelele wonke abasakazi bethu lapho kuStudio 7. Sithi ngithandani, ngiyaphila kodwa kwindawo zonke zomhlaba. Ngabe niyaphila khona ngaphi eAmerica, niphile kuboDubai, niphile kuboZimbabwe, niphile ngaphi eSouth Africa nabo South Botswana. Ngiyababingelela igama ngophaqhuma uphethe lapha eKwete empandeni kwesikasigola isigaba. Ngiyaphila, ngiyaphila ngithi ngiyababingelela bonke. Ngiyele umama wakwami ekhaya laphana eNtsholotsho. Ngiyababingelela bonke abafowethu abasemazweni ngithi ngizithandane nonke niwena nakumusha
Studio 7 siyabonga baphathi behlelo siyabonga kakhulu sigqile umnyaka omusha philile umndeni osigcinile noma bakhona abantu abanjengochabango abangafuni izinto ziphumelele kodwa siyacela lo mnyaka omusha umndeni masinika amandla konke abakwenzayo kubi abantu bayabumba bona bayadiliza umlimi esinika amandla ukuthi siphumelele lathi sifuna nje ilizwe lakithi liphumelele liqale kutsha siqale umnyaka omusha yonke into ibe ntsha siyabonga kakhulu Studio 7 labaphathi behlelo sibonga bonke abantu abafike lo mnyaka siphile abanye abafika ngalo mnyaka siyabonga kakhulu futhi phambili ngohlelo lwenu lokubambana abantu babambane lapho bakhona balwe belwela into eyodwa khiphizana kuphele eZimbabwe into esiyikhangelele esifuna ukuyilungisa leyo ukuthi sonke amaphathi wonke abambane khiphizana siyabonga kuphela umlimi asinika amandla singaphela umoya siyabonga
Studio 7 basakazwe wethu abahle kakhulu siyalivingelela ngisithi ngathi lingangena kahle nyaka nomtsha nathi siyanxusa ukuthi uNkulunkulu asikhokelele nalapha abantu bajabula khona izizalwane zonke zaseZimbabwe sijabule kodwa sibuye sizigade sizilimithi singene eminyakeni omtsha siphilile siqale iziqalo ezintsha ngokwentando kaNkulunkulu ngiyabonga amazwi kaNcube lo obekhuluma kuStudio 7 amazwi akhe mahle kakhulu amazwi akhe ayakha
sanibonani bathwakaza bahle yayi siyabezwa omalakhe inkomo lapha babekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo bathi bona abekubona bacindezela amalungelo abantu futhi bona abaphuli ilungelo lomuntu yebo siyakuzwa baba malakhe inkomo uyakhuluma kusho ukuthi thina njengamanje sesizocela ukuthi Studio 7 akakhulume no minister wamaphoyisa uPaul Nyathi akachaze imithetho esetshenziswayo kuconstitution ngoba lokho sikubonayo abantu mabeyokhankasa sokuvele kufika amaphoyisa babachithiza babadudula kuthiwa abekho emthethweni kanjani ngoba ipermission letter bazoba bayitholile bahamba ngepermission letter kodwa kumane kufike nje amaphoyisa abachithize bathi bafuna lobo so angithi amaphoyisa wona kumele eze laphana azolinda udlakela imali uzoqala hayi ukuthi bavele bafike basuse abantu bathi alikho emthethweni yinto lena le elwisa abantu futhi elwela ngamabandla aphikisayo ngoba akulona ilungelo lokuthi amapolice afike ahlukumeza abantu so sicela yena uPaul Nyathi lo mkhulu wamapolice bo Studio 7 uke nikhulume naye sizwe le ngendlebe zethu ukuthi kanti imithetho yakhe yena ihamba njani ngoba siyakubona phela kuyenzeka kodwa abebandle liphikisayo elibusayo bathi bona akusibona into zamapolice lezo so sicela lo ubaba lo akakhulume lapha ku Studio 7 silalele
Africa man kebonga Studio 7 ndawo zenazonke isikhathi tenkosi kuhosisa umnyaka omutsha niqhubekele sinenze izindawo ezimnandi ngendlela bonke abangazi ethi ngegama lenkosi Philani libusiseke nengane zami uhle wenkosi Khumalo intombi ezinhle Khumalo intombi futhi Khumalo noDumelo Khumalo ngiyalibusisa ngegama lenkosi yethu Jesu
talubonani Studio 7 ndingelela abasakazi bonke Studio 7 abalaleli titi yepinye omutsha ngibingelele logo kwami khona lelibhale ngwalongwalo kwancipha umpholisa ngisithi njani gogwami lapho ngene njani unyaka omutsha labana bami bonke lapho hayi siyabonga
Studio 7 siyabonga balaleli abahle basakaza abahle nabalaleli okokuqala kanti icala leli legugu rawunde lizothoniswa kanjani ekubeni benzinto waphinda belijaji ayiphume ezandleni zezinduna lo mnango wakho ayiphume iye kwabazimele bakithi bantu bakithi okwesibili gqugquzelani ukuthi sizimele bantu bakithi liyekela nento zami
okunye bakithi bantu bakithi sicela lisikhuzele umalakhe inkomo unkomo nimkhuzenini impela aziphathe kahle engasiphathi kabi izanu le kade baginya abantu sibhekile umalakhe inkomo limkhuze kakhulu bantu Studio 7. Ngimcela ukuthi unyathi uthe kuzeka umkhaya wakhe. Umkhaya wami ngempela usuke phela phosi kakhuze uMalaki engajabuli azadlulise. Yeah, engajabuli azadlulise. Siyakwazi ukuthi uyathola konke uyasuthi. Kodizano kade ibasebenzisa abantu, bayisebenzisa okwechapisi, okwechingama ngesindebele. Ibuhlafu ngicede kulahlelele uzosola Malaki Nkomo. Siyakuzwa masimamela Studio 7 uthi izinto ziright eZimbabwe, yonke into iright. Ayikho into eright Malaki, ke uqamba amanga. Yekela ukudlala ngabantu wena. Ukhole imali ezano udle lokho okudlayo, ungakhuluma amanga. Izinto ziyabhede eZimbabwe le. Okhulumayo unyathi again ngise South Africa just because uthola lokho ngamasento okutholayo Malaki Nkomo. Cela nimdlulisele lento le. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi labalaleli bakithi, siyabonga ngelisenzela khona. Kodwa siyacela ukubana ke lisifakele lisichasisele sizwisise kuhle. Sizama ukulendelela indaba le ephethwe yisadakhe lapho lithela thola amaqinisa. Cela libe lisichathekela ngoba asizwa kuhle, asizwisisi, njalo asicina sesizwa amanga lamaqiniso. Thina siloyisa ukuthi isadakhe ayikhokheli ukuthi kwezi ama-elections amatsha eZimbabwe. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ele-Israel lithi selizasusa amanye amabutho alo esabelweni seGaza, kodwa impi iqhubeke ngokuhlasela amabutho eHamas ngezinye indlela. Leli lizwe langenisa amasotsha amatsha azinkulungwane ezingamakhulu amachume amathathu 300,000 ukuze kuqhamuke impi le. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yeah, I think mina iAmerica ingadecide and njengoba sisiya kukhetho lukamongameli, uzobona ukuthi kuzoya ngokuthi abantu ama-citizens aweAmerica afila kanjani ngempilweni, ngoba i-Israel yona yodwa ingela support from iAmerica. Angiboni ukuthi ingakhona ukuthi iqhubeke ngale yampile ya, ngoba internationally umhlaba wonke jikelele sekule condemnation enkulu esiyibonayo. Abantu abaningi besithi hayi cha, lokho okwenziwa yi-Israel sekuyi-genocide. And I think ukuthi for i-America, for uJoe Biden ukuthi abonakale elokhu encedisana lo Netanyahu ngokubaprovida izikhali lezimali ukuthi baqhubeke ngale mpi, I think sizobona eqala lose support. And angaboni ukuthi usezoluza support engamluzisa ukhetho. Ngibona ungathi mina uBiden uzohlehlela. Sizwile vele elokhethi ku-Israel kumele batshintshe indlela abalwisana ngayo le Hamas, bayekele into yabo le ukuphomba ukubhomba all over bebulala lama innocent civilians, ukuthi mabazame ukuthi babe more strategic kule mpi, bathagethe ama-terrorists e-Hamas bengabulali izakhamuzi ezingenacala.
Ubona ngani udaba lwempi yonale e-Israel le-Hamas luzaba lomthelela na kukhetho lona lo esilukhangeleleyo kulona lo mnyaka?
Yeah, definitely kakhulu, ngoba sibone abantu abaningi bekhankasa bedemonstrator emadolobheni amaningi la e-America. Abaningi bakhona besupporta ukungabulawa kwabantu base-Palestine. So silabantu abaningi abathi bona Joe Biden sakuvotela thina, sengisho abantu abalapha e-America abaphuma emazweni ase-Middle East khona ngale kubo-Palestine, bathi but Biden sakuvotela, kodwa le nto osuyenza uvumela uNetanyahu ukuthi abulala abantu bethu, angeke sisakuvotela. And then on the other hand, sibona futhi abaningi abakhankasayo on the side ye-Israel besithi Israel ilelungelo lokuthi izidefende ma kuwukuthi i-attackiwe njengalokho esabona kusenzakala. So yes, impi le yase-Israel leGaza ile izo-influensa kakhulu ukuthi abantu bala e-America bavota kanjani kukhetho oluzayo.
Lo ke ngumnumzana Denmore ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba ulobubelo na kwezombusazwe. Icelele bandla le MRP ebelifuna ukuthengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwamapassport lincitshwa imvumo yokuthengisela ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.